sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Khandemiri obesiphawulela indaba ngesishona. Sengilemukela ngenjabulo njalo ku Studio 7 ngolesihlanu oluhle mhla ka 9 Mpandula 2022 siliphathela indaba ngesindebele. Igama lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Yona iwudlalile umsebenzi ebantwini abaningi kodwa esimeni sakithi amandebele ayisawudlalanga kakhulu.
Sekulungiselelwa umngcwabo wendlovukazi uQueen Elizabeth II obhubhele eScotland izolo kanye lokugcotshwa kwenkosi uCharles III.
Kunsuku lezi sibona kakhulu abantu bethu bayabotshwa khathesi siphuma ekhothika yabojohana labosisiliya abaphiwe amacala amanga okupheka.
Abasagwetshwanga namhla besifazana abathathu abebandla le-Citizens Coalition for Change abagoqela unkosazana Joanna Mamombe. Kuwoza Friday kuliviki sileqembu elicula umdumo owerumba elizibiza ngegama lokuthi Nyamendlovu Express Band. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sekulungiselelwa umngcwabo wendlovukazi uQueen Elizabeth II obhubhele eScotland izolo kanye lokugcotshwa kwenkosi uCharles III osephiwe ubukhosi bamangisi. Lokhu kuhle kwaqala izolo endlovukazi isanda kutshona, njalo kukhangelelwe ukuba kungathatha phose umnyaka wonke ukuthi uCharles III agcotshwe okusemthethweni. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Sokulosuku ikhotheme indlovukazi yakweleBritane etiye indodana yakhe oyiseyinkosi uCharles III ephethe intambo zobukhosi bamangisi. Idala lePhalamende eleHouse of Lords lamalunga ePrivy Council akhokhela isililo sendlovukazi njalo lokubusa kwenkosi uCharles III osicele ukuba kube lamalanga ayisikhombisa okukhalela unina. Inkosi uCharles III ukhulume kwakuqala namhla edala leHouse of Lords selokhu ethethe ubukhosi kulandela ukutshona kwendlovukazi. Unkosikazi Liz Truss, umkhokeli wakweleBritane, uthi uQueen Elizabeth ube ngumuntu wabantu.
She has been a personal inspiration to me and to many Britons. Her devotion to duty is an example to us all.
Bayakhalala kwamanye amazwe ngokutshona kwendlovukazi. Umongameli Joseph Biden wakweleMelika uthi uQueen Elizabeth wayethandwa ngabantu emhlabeni wonke jikelele.
I had the opportunity to meet her before she passed, and she was an incredibly gracious and decent woman. And the thoughts and prayers of the American people are with the people of the United Kingdom and the Commonwealth in their grief.
Banengi abakhalela umdeni wendlovukazi. Umnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu, uthi
sikhala kunye nabo ngokulahlekelwa indlovukazi yabo. Kodwa ke thina singumthwakazi sikhala kakhulu ngendlela ukuthi besinenkolelo ukuthi ke umama uQueen Elizabeth ube ngumuntu mhlambe onolwazi lokuthi ke umbuso wabethwakazi ekuchithekeni kwawo kwenzekani, njalo besilokukholwa ukuthi mhlawumbe ngelilanga xa kade sizasondela kuye njengoba sizama ukuthi sivuselele ubukhosi bakwethu mhlawumbe kube ngasincedisa lapha lalaphana.
Kodwa kulabanye abantu kweleZimbabwe abathi indlovukazi kazange yenzele lutho uZulu elizweni. Omunye wabo ngumnumzana Dalubuhle Jamela.
Kubuhlungu kakhulu ukushona kwendlovukazi emhlabeni, kodwa sathi uphumulile ngoba isikhathi bese sifikile. Kodwa yona iwudlalile umsebenzi ebantwini abaningi, kodwa esimeni sakithi amandebele ayisawudlalanga kakhulu ngoba bekumele ukuthi nga ufika lesi sikhathi lati amandebele sesikwazi ukuthi ngabe sesigcobile inkosi yethu noma sesinenkosi yethu, ngoba ungabheka ubukhosi bachithekela ezandleni zawo amangisi endidlovukazi layo ibingenye ebikwazi lokhu ukuthi kumele kuhambe uhambe kukhululwe isizwe samaNdebele.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mbuso Mhlanga olandela ezombusazwe.
Afana nje nabantu bonke nje abafayo. Uma singakhangela futhi sibuyele emva. These are the same people ababecolonize the good part of Africa, including Zimbabwe, our homeland, and South Africa, Nigeria, Malawi, Zambia, kukhuphuka kusale Kenya and so forth.
Kodwa unkosazana Lubelihle Khabo uthi abazi abakhulumayo abachothoza indlovukazi esikhotheme.
Queen sedlule emhlabeni ngesikhathi esaphila bekufanele sikhulume sikufunayo lesingakufuniyo ukwenzela ukuthi sibone ukuthi ka respond yini then maso kunje then sesikhiphe iqiniso ukuthi hayi umuntu lowo ube ngasomuntu right.
Umnumzana Mqondo obanzi Magonya ingcwethi kwezamasiko esintu uvumelana laye.
Ubukhosi bamangisi abulawa amandla ukuthi bungasuka lamhlanje ubuye thumba mbe ubuye colonize iZimbabwe ubuye colonize umthwakazi ubuye colonize South Africa. UQueen indlovukazi ibingeke yakwenza lokho. Kuleli lizwe zonke izinto ezenzakalayo zenziwa yi House of Commons, iParliament. IParliament yakuleli lizwe yiwe lamandla ukudlula uQueen. Kusukela ngo-1689 indlovukazi ubukhosi bamangisi abulawa amandla. Yikho lapho kulamandla khona. Nxa abantu belokukhonona, nxa abantu bengaba lakho ukuthi bezizwe bengabantu abafuthile nayo, hayi kabamxolele. Umuyi abayixolela indlovukazi izilalele ngokuthula.
UQueen Elizabeth ubhubhe eseleminyaka yokuzalwa engamajumi ayisificamunomunye lasithupha 96 akwaziwa uba uzafihlwa nini. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGabe Stube.
Silokhe sikudaba lunye ubulawayo ukhala lemuli kandlovukazi uQueen Elizabeth wesibili waseNgilandi okhothame izolo emini eseleminyaka ephose ifike ikhulu 96. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi zeMandebeleni bezisethula amazwi enduduzo kumdeni wendlovukazi yaseNgilande esitshonile zisithi kuhle ukuthi wake wethekelela umthwakazi njalo kulendawo ezithile ezibizwa ngegama lakhe. Owayengumsekeli kamongameli kuhulumende womanyano unkosazana Thokozani Khuphe ukhala lemuli kandlovukazi.
Ngithanda ukuthi ngilethe amazwi awenduduzo uKing Charles III ngokulahlekelwa abakwenzwe indlovukazi umama wabo. Ngisithi mina silifaka emthandazweni ngelethemba lokuthi uKing Charles III uzaqhubekela phambili ngomsebenzi othiwe ngumama wakhe.
Ilunga lemthwakazi Republic Party umnumzana Patterson Xaba uthi undlovukazi kalale ngokuthula loba nje wabhidliza ubukhosi basezwekazi labensundu ele Africa.
Ukufa kukaQueen Elizabeth waseNgilandi kusishiye kungasinikanga impendulo ekuhlanganisweni kwamazwe la omabili phakathi kwelizwe likamthwakazi lelizwe laseZimbabwe elahlanganiswa ngo-1923 ukudilizwa ukubhidlizwa kobukhosi bethu yiBritish South African Company ngo-1893.
Osakhulayo wakobulawa inkosazana nokuthula Nxumalo uthi ubengayazi indlovukazi kodwa ugogo wakhe wayemchaza njengomuntu olenketha bechabi.
Wafika lapha eZimbabwe evakashile. Ugogo uthiwa babegqokiswa ama-gloves ukuthi bembingelele uthiwa bazangcwelisa ikhiwa.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Benny Moyo uthi kalale ngokuthula undlovukazi kodwa esola ubudlelwano bakhe lomuyi uRobert Mugabe owayengumongameli weZimbabwe.
Ngoba wapha uMgabe inayithuthu ngo-1994 ngemva kokubulala amaNdebele.
Olola amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uthi undlovukazi wephulile amalungelo oluntu wangajeziswa.
Ngapha kithi kwele Africa wenza ulunya wamekusho ukuthi ubukhosi bakithi abuphinde buvuke uyabuchitha. Okuthi manxaxa sibulawa wayekubona kuyinto enhle uchuko olungaka because sisabela ukuthi singagcina sivusile ubukhosi bethu. Ngoba anxa sibona isizwe samaNdebele yiso sodwa esakhona ukubana siyangise ibutho leBritain ngokubana balichaye balinqobi. So akubuhlungu lakibo abantu besilungwini abantu abamhlophe kabakhohla basibambe leso sikhulu kazo wafika kithi noma sesivula sibulawa sisizwe samandebele sibulawa ngigugrawundi ibandla lezanu PF kazange enze any action wasekela sa
uqoqo weibhechu likaZulu umnumzana Mbuso ofuzwayo uthi ukhala lemuli kaNdlovukazi kodwa emsola ukuba waba ngomunye wenkokheli zomhlaba ezathula zwi kusenzakala isiga sombhuqazwe wegugurahundi.
Kwenzakale eNgiland kuyadanisa kodwa yena ubesekhulile. Kwenzakale eNgiland kuyadanisa kodwa yena ubesekhulile. Sikhala laba abantu beNgiland leCommonwealth laloba ehambile abantu bekholwa ukuthi ngesikhathi kusenzakala umbhuqazwe kwakulesandla okwakufuza ukuthi bekwenze ukuze kumiswe kodwa sidikalale ngokuthula.
Umongameli Emmerson Mnangagwa laye wethule amazwi enduduzo kumuli kaQueen Elizabeth. Umphathi ntambo wakobulawa inkosikazi Judith Ncube yena uthi iNdlovukazi ibuse kuhle njalo bakhala lemuli yakhe. ELeNgilandi laba lobudlelwano obuhle leZimbabwe lithola uZibuse wathumela lendodana yakhe uPrince Charles emkhosini wakwamukela uZibuse ngomnyaka ka-1980 kugqitshwa impi yenkululeko. Okwenza inkosana iqhubeke ngobungane bayo lomgabe yaze yanxusa lasemtshadweni wayo loCamilla ngemva kokubhubha kukaPrincess Diana. INdlovukazi yaze yapha umgabe isicoco se-knighthood. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abasagwetshwanga namhla abesifazana abathathu abebandla le-Citizens Coalition for Change ngoba umantshi uFaith Mushure owahlulela udaba lwabo ehluleke ukuza edale lika-Magistrate Court eHarare. Lokhu kubangele ukuba ukugwetshwa kwabathathu laba kudluliselwe phambili kumvulo weviki ezayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Abathathu laba bebekhangelele ukugwetshwa kucala abalethiswayo lokuqamba amanga ngomnyaka ka-2020 ukuthi babethunjiwe zinsoli zikahulumende ngemva kokunyamalala kwezinsuku ezintathu. Abathathu laba ababalisa ummeli weHarare West edayile ePhalamende, unkosazana Joanna Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiri lonkosazana Netsai Marova bathunjwa kwamalanga ambalwa ngemva kokutshengisela elokishini leWarren Park kodwa uhulumende wabahlamukela esithi baqamba amanga. Udaba lwabo solule minyaka emibili lithonisiswa namhlanje bekumele bagwetshwe emthethwandaba weRotten Row eHarare kodwa kakusabanga njalo. Gqwetha labathathu laba umnumzana Alec Mchadehama uchazisa ngokwenzakale namhlanje.
So we proposed that the matter be remanded to
besivumelane ukuba udaba lolu lwenziwe ngolwesine kuvikezayo kodwa abomthethwandaba bathi kumele lwenziwe ngomvulo. Sigcine sivumelana labo kodwa kasithabanga ngalokho bekungasimapholisa enyakazela phandle komthethwandaba bevimba uZulu obe eze ukuzozwa. Laba bathathu laba begwetshwa. Ngolunye udaba umantshi uTaura Emanuele wale isicelo samagqwetha amela omnumzana Job Skala lo Godfrey Sithole esekuba kubotshwe abachuchisi uLancelot Mtsogodi lo Mike Oreza ngoba bebengalandelanga isinqumo sedale likamantshi. Abachuchisi laba babikwa bengazange balandele isinqumo sedale sokuba banikeza amagqwetha kaSikhala lo Sithole incwadi eziveza ukuba amacala abo ngawani. UManuere uveze ukuba akulacala elenziwa ngabachuchisi laba esithi idale kalizange liphe ilanga lesikhathi incwadi lezo kwakumele ziphiwe amagqwetha lawa. Igqwetha likaSikhala umnumzana Fred Masarirevu uveza ukuba bamangele ngesinqumo sedale lesi.
However, today in its ruling the court dismissed our application.
Udaba lolu luzaqhubeka ngolwesibili lwevikezayo. Ilunga le-CCC unkosikazi Ellen Chiriedenga uthi amalunga ebandla lakhe ayaqhubeka ehlukumezwa emthethwandaba.
Kukhanya kunsuku lezi sibona kakhulu abantu bethu bayabotshwa khathesi siphuma ekhothika yabojohana labosisiliya abaphiwe amacala amanga okupheka. Sibona ingani kwethusela kakhulu abantu bethu ngoba izanu khanya ingani iyesava yasebesebenzelana lamapholisa ukuze ngoba khathesi siya ekhethweni abantu bangena ekhethweni bethithibele njalo bafuna ukuthusela amantu laba esingathi ngama-activists ukuthi bengaqhubeki kakhulu besenza izinto zombangazwe zona ezichothoza izanu.
Abebandla lezanu PF bathi kabasoze bakhulume ngendaba lezi besithi zisemadale omthethwandaba. Kolunye udaba, umahluli wedale laphezulu elayi court uJustice Edith Mushore uxhotshiwe umsebenzi sithi secala lokungaqhubi kuhle umsebenzi. UMushore ubeselenyanga engaye emsebenzini ngemva kokwethiswa amacala okungenelisi ukuqhuba kuhle umsebenzi wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhlangothi lwemfundo kweleZimbabwe lumanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku oluqakathekisa inhlelo zokulondoloza ezomfundo olwe International Day to Protect Education from Attack olwabekwa ngomnyaka ka-2020 ukuze lunanzwe mhla ka-9 Mpandula mnyaka yonke. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso eziphansi kwesahluko 12 sesisekelo sombuso welizwe zigoqela ebona ngezokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC, ebona ngezokulondolozwa kwelungelo loluntu eZimbabwe Human Rights Commission ZHRC, ekhangele ezokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane eZimbabwe Gender Commission ZGC, elawula ngezokusebenza kwezintatheli zindaba yeZimbabwe Media Commission ZMC, kanye lebona ngokuthula eNational Peace and Reconciliation Commission NPRC, zikhuthazwa ukuba zenze umsebenzi wazo zokuvikela ezemfundo elizweni. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi AR2s, umnumzana Themba kuye moyo, uthi umsebenzi lokhu umkhulu wokulondoloza uhlangothi lolu.
EZimbabwe njengoba sikhangela ilizwe lethu lingaphansi kwe-military rule namanye amabala phecelezi kuthiwa liku-deep state, lapho umuntu angenelisi ukwenza khona afisa ukukwenza. Singathanda ukukhangela isisekelo sombuso i-constitution isiyafuqelwa eceleni le sokusebenza lokho ababusayo abafuna ukuthi bakwenze khona. Yindaba sisitsho njalo izinto zonke sezaguqulwa.
Umkhokeli wenye njalo inhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union ZINEU, umnumzana Molvin Dube, uthi lakho ukuhlukunyezwa kwababalisi bengatholiswa iholo elihle kungenye yenkinga ephazamisa ezemfundo elizweni.
IZimbabwe i-one of amazwe ale education ephezulu, kodwa kwakhathesi nxa sesithi singakhangelisisa ngenxa yengxaki esihlangana lazo ikakhulu ezimalini, ngibona kuzayehlisa kakhulu imfundo yelizwe lonke iza kuya phansi.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary, umnumzana Thaunga Nandoro, uthi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukubona ukuthi akukho lutho oluphazamisa uhlangothi lwezemfundo elizweni.
Zimbabwe were making several strides in ensuring that our population receives quality, relevant, inclusive and wholesome education.
Senza konke okusemandleni ethu njengeZimbabwe.
Belilalele lapho intatheli zindaba yethu uMavis Gama exoxa ngezemfundo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Okwamanje, wathi sizweni udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Kusukela ibutho lithatha umbuso ngenyanga kaMfumfu eSudan, abantu bakulelo lizwe sebagcwala ezitaladini betshengisela bedinga ikusasa engcono abangayithola kungahlonitshwa intando kaZulu lamalungelo oluntu. Amazwi la ethulwa mhla ka 23 ngenyanga kaNcwabakazi ngumnumzana Richard Mills isiphathamandla esimela uhulumende weMelika kumanyano wamazwe omhlaba weUnited Nations. Elemelika likholwa ukuthi ukungahlaliseki kwezombusazwe kweleSudan kungalungiswa ngokubunjwa kukahulumende wesikhatshana okhokhelwa ngabantu ongasebenza ukwethula izithembiso ezenziwa ngomnyaka ka-2019 kutshengiselwa. Kutsho umnumzana Mills, imizamo yamazwe ehlukeneyo iyadingakala ukuthi incedise ukusungulwa kwengxoxo ezikhokhelwa ngabantu beSudan ukwenzela ukuthi zilethe umbuso okhululekileyo okhokhelwa ngabantu makhaza hatshi ibutho. Sizaqhubeka sisekela umanyano weUnited Nations Integrated Assistance Mission in Sudan, iUNITAMS, ukuthi ugcwalise injongo zawo ezigoqela ukusekela isivumelwano seJuba Peace Agreement. Ukutsho umnumzana Mills, uqhubeke wathi, silokhe sisethuswa ludlakela oluseDarfur osolususe abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 100,000 endaweni zabo zokuhlala. Udlakela emphakathini lubangela ukuthi abantu bengahlalisani ngokuthula, njalo le mizamo eqhutshwayo ukuqeda lolu hlupho yehlule. Kudingakala ukuvikelwa kwabantu ngokuphuthuma kanye lokuguqulwa kwemithetho kwezomvikela lokubunjwa kwenhlanganiso yamazwe omhlaba ezabona ngokwethulwa kwempiko kulolu hlelo. Umnumzana Mills uchayele ihlombe inyathelo lokuthi abasayina isivumelwano seJuba Peace Agreement beqeqeshwe njalo babe yingxenye yeDarfur Joint Security Keeping Force. Leli linyathelo elibalulekileyo ekuguquleni ukuvikelwa kwabantu, kugcizelela umnumzana Mills. Kugwalo olusanda ukwethulwa, umtshutshisi wedalele Criminal Court eSudan uthe iziphathamandla zeSudan sezithethe amanyathelo okuncedisa ngokudingisisa eDarfur. Umnumzana Mills ukhuthaze ukuthi ukusebenza ndawonye kufanele kuqhubeke. Ngenxa yemizamo yomthethwandaba lo ngoMabasa, elemelika lamukele ukusungulwa kokuthethwa kwecala elitheswa umnumzana Ali Mohammed Ali Abd al-Rahman, owayekhokhela iqembu leJanjaweed, owetheswa amacala angamachumi amathathu lanye, i-31, aphathelane lezempi kanye lokwephulwa kwelungelo loluntu. Kunyanga ezimbalwa ezedluleyo, iningi labafakazi lahamba imango emide kakhulu lisiya eHague ukuyakhuluma ngokubulawa kwabantu kanye lokuhlukuluzwa lokubhidlizwa kwempilo yabo eDarfur khona okwandileyo. Elemelika likhuthaza iziphathamandla zeSudan ukuthi ziqhubeke ziphathisana ledale le-International Criminal Court, i-ICC, ngokuletha ubufakazi kanye lokufinyelela abafakazi abamqoka. Labo abadingwa i-ICC ukuze bebotshwe kufanele baye kulelo dale bethoniswe amacala abawetheswayo. Ukugqiba umnumzana Mills, elemelika lima labantu beSudan ekufuneni umbuso okhululekileyo, ukuhlonishwa kwamalungelo oluntu kanye lokuphumelela kwelizwe leSudan.
Abesifazana abahlala emaphandleni esiqintini sebulilima West ku-Ward 12 eMathebeleland South izolo batshone besemhlanganweni wemfundiso yemisebenzi etshiyeneyo yezandla. Limsebenzi igoqela ukupheka isinkwa, ipolishi, isepa yokuwatsha lokunye. Injongo yale mfundiso ngeyokunceda omama ukuthi benzenzele ukwenzela ukuthuthukisa impilo zabo lezomdeni. Unkosazana Thokozani Khuphe okhokhela lolu hlelo kanye lonkosikazi Bekezela Maplanka bathi baza kuya endaweni ezitshiyeneyo emaphandleni uyaqhuba uhlelo lolu. Sizweni uMakhuphe echasisa ngokugcweleyo mayelana lalolu daba.
Izolo besikuward 12 eBulilima West, yilo Mrs. Bekezela Maplanka sihamba uyaxoxisana labomama ukwenzela ukuthi omama babe nguvukuzenzeni, omama basebenzise izandla zabo ukwenzela ukuthi bathuthukise impilo zabo. So kuma-programs ona lawa Mrs. Maplanka yabefundisa omama ukubhekha isinto, ukubhekha amabhansi, ukubhekha ama-ring donut, ukwenza imazoli, ukupheka amabhazi awesebe, ukupheka ivaseline, ukwenza i-dishwash lokunye nje okutshiyeneyo.
Lokhu likwenza lile njongo bani?
Lokhu sikwenzela ukuthi omama kumele ukuthi babe kwazi ukuthi bengasebenzisa izandla zabo baza kwenza imali ezabancedisa emzini yabo ezenza ukuthi bebhadala ischool fees abantwana ezenza ukuthi nxa kugulwa ekhaya bahambise umuntu esibhedlela ezokwenzela ukuthi nxa kule okunye okufunakalayo endlini umama abe lesikhwama sakhe azasisebenzisa so yiwo ama programs esiwayenzayo nalawa
lihlose ukuqhubekela phambili lisenza lezi nhlelo yini kwezinye indawo ezema
Zawenza indawo eziningi ukuthi mama sebesicelile indawo eziningi kubana sibuye sizobafundisa lokhu kuqakathekile ngokuthi siyakwazi ukuthi ungafundisa umama oyedwa kuyafana nalokuthi usufundise isizwe sonke njalo umama engaba le mali liyakwazi ukuthi imali leyi uyisebenzisa le muli imuli yakhe iyathuthuka yiwo ama-programs lawa esizama ukuthi siwenze kubomama indawo zonke jikelele
Unkosazana Thokozani Khuphe ilunga lebandla le Citizens Coalition for Change exoxa le Studio 7 ngocingo esebulilima.
It was a Friday my darling. Was a Friday um 7
Ku was a Friday kuliviki sineqembu elicula umdumo oyerumba elizibiza ngegama lokuthi Nyama Endlovu Express. Band lona elisethulela i-single entsha untungamili inkomo we-studio 7 usipha lolu daba
iqembu elisacathulayo eselikhiphe ingoma eyodwa kuphela le elesihloko esithi isiphiwo sami kodwa umkhokheli weqembu uKabila Ndlovu uthi baphakathi kokupheka indlikizane yedlalade eligcweleyo
nginamajaha engisebenzisana nawo amabili uDerek Ndlovu noMK umkhokheli Gumede into esiyibhekileyo inew album yethu ebizwa igama layo lithi ujikile umuntu i-album esibhekele manje ukuthi iyaphuma ekupheleni kwalo nyaka esiwubhekileyo
lengoma eyodwa kuphela kodwa abangathanda ukuyithola kumbe ukuxhumana lani balithola njani
inamba yethu ithi +27 8485 7939 ngizoyiphinda njalo +27 8485 7939
Abalandeli ke ubatshela wapha manje.
Abalandeli iqembu leli ngelabo ngelenu balandeli. Inhloso yami eyangenza ngangena emculweni ukuthi ukucula ngangikuthanda even nasesikolweni. Ngaze ngafinyelela kule ndima yomculo. Ngakwazi ukuthi ngihlangane namajaha la ngu-2 recorder sathola ukuthi into esiyibhalileyo sayirecorder into ephilayo. That's why saqala sawethesta ngale singi track ethi Siphiwo Sami.
Kabila Ndlovu leqembu lakhe lenyama endlovu Express Band behlabela ke kamnandi besigqibela uhlelo lwethu.
Ati ni kuna hapo ati kuchemba nini Alo wapo Iqembu lapho elenyamandlovu Express Band sesifikile ke maphethelweni ohlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.